iZimbabwe ibikhangelwe ngelihlo elingayisilo, sebeyidemonize kakhulu. So ngathiwa ilizwe elingenamthetho, ilizwe elingahlalekiyo, ilizwe elingaqondakaliyo, kukanti-ke izinto nje ebezibunjwa ngabantu enqondweni zabo. So ukuthi gwaqa kwabathungameleli belizwe le-Afrika ngapha u-Southern Region e-CD SADC, ukubuya kwabo la bebeya bezoyenza umhlangano wabo la phezu kwabona kube lishiye begcobe umongameli wethu ubaba uMgabe ubanabe ngushalimana waleyo inhlanganiso, kuyisibonakaliso esikhulu esokubana i-regional body yethu iyarecognize iZimbabwe njalo iyayihlonipha ikubona inika isicoco lesi, ngoba kungasikho lokho ibingasoze iphiwe isicoco leso, ngoba kade beza kuthi hhayi asingeke sanika umuntu omubi into enhle kangaka. So nama-feature ngathi it's a very strong, powerful statement to the rest of the world ukubana abantu bangapha e-Africa bayayikhangela iZimbabwe njalo bayayihlonipha, kube kanti kuyinto enhle njalo futhi kuzaba yinto enhle ezasincedisa ukubana sithuthukise ilizwe lethu in terms of umkolomo wethu ukubana uvuke, ngoba abantu sebezaqhasuka la ne-confidence leZimbabwe lokuthenda layo nxa bebona iphakanyiswa ngendlela enjalo.
Ya phela into esade phela kayingi ukuthi ilizwe lakhona kumbe limi kuhle kumbe limikwa diplomatic protocol ukuthi kulamazopha phela. So nxa loku ngazikhangelisise kumuma umnotho ina iZimbabwe we one of the highest unemployment rates, about 80%. 2 million of our citizens are already in South Africa looking for work, and the democracy yet is very faulty. So ukuthi sithi khona siyajabula ngoba iSADC sitshengisele ukuthi iZimbabwe imi kuhle. Angiboni ukuthi singabe sibona ukufana nalo mnumzana Chuma, lizopha nje liqondane le protocol yeSADC.
Ngqobe isikuwe mnumzana Chuma,
ungweza mbona ngantwa uyaphandleka mbijana kokuncane la umlando ukuthi wena umuntu senguchairman, kube sithi even sabuzele sokuthi usunguchairman weboard, nxa ungamanga kuhle angiboni ntona kule board engafuna uku-appointa, ngoba kuyabe sosisho lokuthi na i-board naleyo ayisakhangeleki kuhle ngenxa yobu-chairman bakho. Sithi mhlawumbe sithi kumbe ya-insolvent kumbe ulamacala osukabotshwa ngawo, akula board engafuna uba-associated with such a chairman, as much as even ku-SADC khona. Nxa ukuthi ngabe kuthiwa khona into zokade zikhulunywa ngeZimbabwe zinzimbi kangako, bebengangeke bavuma, bebeyahlala phansi kumbe beyisuspend iZimbabwe beyikhiphe. Kodwa engikutshoyo ukuthi kona yeye ukuhlupheka kukhona, imisebenzi ayikatholakali, but izinto phela ezilungiswa sihamba, but at least abantu bekhangele babona hayi into ebikhulunywa ngeZimbabwe kayisiyo yeye ehluleka kwayo third world country. Kodwa sisilani sile hope njalo silombono ukuthi ubana kusasa kuzaba lelizwe elingcono, kuzaba lelizwe elivukileyo. Kuqalisa khona phana bathi khona a journey of 1,000 miles start with the first step. Ukuqathula khona kwana kokuqala yiko kuqade kuleyo, and ngibona ngantwa kathesi esibangeni lesisikiso sesithethe i-first step.
Mnumzana Ngwenya, kuyini elikhangelela ukuthi ngabe vele bakuqakathekisa emhlanganweni lo?
Into ekhona phela i-SADC ilama protocols atshiyeneyo, amanye nge-economic free trade, amanye nge-security, amanye nge-democratization, amanye nge-environment. Nxa-ke umnumzana Chuma esithi yena izopha esilalo khathesi lizaguqula izinto ezenziwa nge-SADC isa ku-SADC, kuyamele ukuthi into zinketho ezisihluphayo, amavisa e-Mozambique, e-Angola, konke lokhu anakukhitshwe kube le-free trade kube njenge-EU. Sibona ukuthi khona yona i-employment yakhona kube lama-comparative advantage, ukuthi nxa abantu beZimbabwe besithi bangama-specialist ku-education, amanye amazwe kabalethi laba abantu ababebezofunda i-teaching practice ngapha, i-security protocol, i-democratization iqakathekileyo, ama-elections ethu thina esiwe-SADC, iZimbabwe, i-Swaziland, i-DRC, democratization yathi uyakhona kayimanga kuhle ngoba asilathemba ama-electoral institutions eZimbabwe. I-constitutionalism kayikhangelisiswe. Nxa lokho konke kungalungisiswa sesiyajabula ukuthi izopha elomphathi ntambo wethu welizwe lethu eluba ngu-chairman ye-SADC seliphumelele.
Ingqobe isikuwe mnumzana Chuma.
Andiyabona-ke lapho uNgwenya into asekhuluma ngayo, usekhuluma njengendoda sibili, usekhuluma njengomuntu ofuna ukwakha isizwe. Mina angikaze ngithanda umuntu opho ngohlala ekhala ecothoze ekhala ecothoza. So kumele-ke sithathe i-advantage yokubana iZimbabwe isile chairmanship ye-SADC ukubana kulungiswe ngokolo akukhulumayo. Yiye kuqakathekile ukuthi trade yethu ikhululeke, sikwanise ukumuva freely and easier konoku yiko kuzabangela ubana umkhono wethu uqine konoku ngokuzabangela ubana employment yethu icreatekwe abantwana bethu lutsha lwethu abadala bethu omama bethu bathole imisebenzi and then kube le disposable income kuqine sokusenzakala ukuthi bana impilo average Zimbabweni ibe ngcono konke lokho kusukela kwaphana yikho nto kona le isistepu sokuqala towards improvement of our welfare of our lives so that at the end of the day it becomes better for Zimbabwe.
Inkinga engilayo manje lapha dade lo babajumayo ukuthi thina eZimbabweans we are still not confident in our governance system. In other words, ngithi mina akho kunje sonomkhanje siyakhuluma nje abantu bezanu baloku belokhu bethatha amaplazi kodwa wawuthe khona sesile constitution entsha ngayi thina abantu bezimbabwe sile confidence ye-ruling party yethu ngaya kulakata lokhu engikukhulumayo babachuma ngithi mina we have no confidence in the current leadership because inkinga esilayo kathesi babachuma it's because of the failure of governance in the past 34 years. If we are going to take chairmanship yesadek kakube le paradigm shift ukuguquka kwengqondo kuzanu PF ukuthi lokho abakukhulumayo kumamanifesto abo lokho abakukhulumayo kuma press conferences yesadek protocols kabakufake into practice hayi kunuthi libe lokho bekhuluma lokho beqondele
uthini mnumzana Chuma inkokheli ekhona
umbuso wezempilo uyathembakala into evunde icace namhlanje kubaba ungwenya lomphakathi wonke ukuthi wona izanu PF ilama policies and principles ayo asila policy thina ekuinvade amafarm asila policy thina ekubulala ilizwe akula muntu ongathi ebusa aphinda afuna ukulala into ayibusayo that is very impossible kulento oda guided freedom uthi yes you are free but it doesn't mean that you are free ukuthi ungene kumakhelwane wakho izinto oyifunayo kumbe you are free to just kill a person because you feel like doing so nxa ikhuluma ngokuinvade kwamaplazi ashiyo zanu PF policy leya ashiyo government policy futhi I can give you example yenzakale kathesi nje abalanga adlulela kunabantu ama rowdy elements ahambe ayinvade iplazi likababa uDabengo angithi but besebenzisa ibizwe lezanu PF and to show that zanu PF was part of it amapolisi ahambile ayabakhipha abantu laba they did into zabo outside iscope said zanu PF is not a rowdy party zanu PF is not a party evumela a lawlessness whoever invades iplazi lomuntu is going to face the wrath of the law and that is full stop konoku ngakuthembisa mina ukuthi noma ngingaso spokesman zanu PF kodwa ngilunga lankona ngiyakwazi people must start having confidence in our government as it has developed as a Europe ngale so sizaba lama shortcomings definitely but into eqhathelela that let's all come together first as Zimbabweans singabelokhu sifuna ukwenza i finger pointing game oh hey zanu PF this zanu PF that asisoze siyendawo ukuthi sibe ngabantu kumele simanyane yikho baze bathi khona united we shall conquer and stand but divided definitely we shall fall ngamafishane ngithi mina baba ngwenya labantu bonke abezimbabwe again sithatha izimbabwe sifake first phambili kuqala bese sithatha ama-political parties ethu siwafake ngemuva kwethu ngoba asidli ama-political parties but we survive and strive by a stronger and better Zimbabwe.
Nomzana Ngwenya sesikhangela lo sikhundla sikaMongameli Mgabe sokuba ngumgcini sihlalo sikhangela leminyaka yakhe ubona ewenelisa lomsebenzi.
Ya umsebenzi wakhona uzima ngoba sokufanele kusadeke kube lokuqinisa ama institutions de democratization kwenzela ukuthi izithembiso zonke ama protocols wonke enziwa yisadeke abe egcwalisiswa ngoba ngoba ukukhuluma kuphela ithemi kamgabe yalokho kuphela nje sokho sikhalakhala sikhonona nge-democratization nge-constitutionalism ma-rule nge-rule of law lama-property rights so akuye lithuba lokuthi sibe committed into strengthening ama-institutions of democracy
amakhiwa ahlale sithi bona age is nothing but a number you are as old or as young as you feel umnyaka kababa uMgabe awulali lo msebenzi wakhe he has proven beyond any reasonable doubt that he is capable of leading is capable of doing any duty like any other normal human being ole 20 years ngibole 30 years ngibole 50 years ngibole 90 years
Mzana Ngwenya uyakuvuma yini lokho
zalo CF ibusa okweminyaka engu 34 and what I guess we are still one of the poorest nations I mean ama members of SADC angikholi ukuthi iminyaka esisele kade sekamgabe uzakwazi ukusalungisa izinto ngaye bachiya kudala